ngathi i-district yakitlele upane ongithi i-province as a whole vele indlala ibhahile uhlupho lwangikhona olukhona kathesi ngolokuthi ukudla kwangikhona konoko kakukho okuncane lokho okukhona kudala ukuthi izakhamuzi emakhaya zibe ngancedisani zingazwani zicabane ngoba okokuqala ngithi kuyakhangelwa ukuthi khona uzivanule inkomo uzivanule inqola uzivanule khuba uzivanulana kodwa akukhangela ukuthi ngaze ube le nkomo leyo layo ngoba le nkomo zangikhona kathi sikazithengiseki lapha azinamarket inkomo leyo ngaze ube layo uzayithengisa ukudla kwakhona uyokuthola kum ngoba ukudla kwangikhona esikhuluma ngakho kakukho as you are talking now. The other thing bese kusiba le ndaba naleyo yokudla ehamba inikwa abantu bona konokho okuncane okuthe kwaphuma leso sikhathi ngoba ngike ngakhangela kakhulu lapha elubhane ngike ngabona amarole ethuthathuka nje okudla okuncane kokuphuma kwe-agent kuthiwa kuyanikwa izakhamuzi emakhaya uyathokenza kuthiwa kuyanikwa izalukazi kodwa uzathola umuntu omutsha less than 40 years ongangani uyakubhenefitha lokho kuko usudingisisa ukathi kudalwa yikuyini uzathola ukuba khona kulezo mbusazwe phakathi khonapho ukuthi kathi lo umuntu othola omele aphi ukudla kuliphi bani silo hlupho lokuthi abantu abakuzana i-P F yibo kumele bathole ukudla loba emutha kanganani over umuntu okuthiwa lo is an old age ngoba umntanakhe mhlawumbe ubonakala esupporta elinye ibandla kumbe umntanakhe usegoli
ababhalisayo laba kumbe abayibo abaloba amagama abathola lokhu kudla liyake likhulumisane labo yini ngokukhonona kwenu lokho
mina mnumzana Nkomo ngisenzikini especially yecapital eMathebeleni North ilupane ngeyinye yama district ebhekane lendlala ngumuntu osebenza le public ngiya interacta labantu isuku zonke bona bakulangi lamathula majaka estatistics ayakhanya ukuthi kulabantu abanganani abantu bona bemakhaba athola inzuzo enganani ukudla balakho banganani because istatistics is a measure yokuthi uhulumeni wayeplana aplane along inumber zokuthi abantu bathola okunganani nikuna kwangalapho mangikhulumisa lamajaha la ngiwabonisa ukuthi hayi madoda kanti uhulumeni wethu wenza njani ukuthi khona maye sisiye ebantwini ngale aseqalisa ukuthi khona aqathalise ukuthi uzibani uright uzibani uhamba njani so siyaye sikhulumisane labo ngoba ngithe ngiqalisele ku-statistics kakhulu ngoba yibo abantu ababala abantu yibo abantu abazi ukuthi imizi le mizi phose ngesigaba banganani bathola inzuzo enganani